atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walambulela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 12 kuNkwenkwezi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje. Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphi lamuhla liphawule ugwalo olulezithembiso zalo olwe-manifesto phansi kwendikimba ethi Building an Economy to Support Transformation.
Umqathileo nge-manifesto le ebilontshwa lamuhla yikuvuselela umnotho ukuze inguquko yempilo zabantu yenzakale. Yikho sibize sathi best building economy for supporting transformation, ukuvuselela umnotho.
Inkokheli yebandla eliphikisayo eleZimbabwe Democratic Change ZDC ithi isimise imisebenzi yonke ebandla ngemva kokutshona kwalowo owalisungulayo njalo bengumkhokheli walo umnumzana Josphat Mongwariri uShewo Khunze enkosini yomgwaqo eSouth Africa.
Sesinje ngesitimela esingasela khona, kodwa into enhle ukuthi isihlahla lesi esigaleliweyo sizashuma futhi. Thina esiseleni sizasala siqhubeka phambili. Siqhuba ivision yakhe.
Ibandla leZANU-PF libikwa lisithi umcebisi kamnumzana Mnangagwa, umnumzana Chris Mutswangwa, nguye osezancedisa kukhetho lokudinga ozamela iNorton edalele ePhalamende. Siza kuzwa impumela yomdlalo wenguqu phakathi kweqembu leShabani Mine lezeminye imidlalo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla leMDCT elikhokhelwa ngunkosikazi Thokozani Khuphi lamhla liphawule ugwalo olulezithembiso zalo olwemanifesto phansi kwendikimba ethi Building an Economy to Support Transformation. Umkhosi lo wenzelwe kobulawayo lapho inkulungwane zabalandeli baleli bandla abakade bebuthene khona. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Owethule lezi zithembiso ngumsekeli kanobhala jikelele umnumzana Samukele Hadebe. Umnumzana Hadebe uthe okuqakathekileyo ngogwalo lolu ikuguqula impilo zabantu njalo lokhu kuzafezeka kungavuselelwa ezomnotho.
Umqathileo nge-manifesto le ebilontshwa lamuhla yikuvuselela umnotho ukuze inguquko yempilo zabantu yenzakale. Yikho sibize sathi best building economy for supporting transformation, ukuvuselela umnotho ukuze inguquko yempilo zabantu iphumelele. Siqakathekisa kakhulu ukuthola imisebenzi eloshonzi ezabisela abantu empilweni ezazivele ziyizwa ukuthi imuli ngemuli ithole. Kunjalo ke sithe lokho kungenzakala njani? Sithe kungenzakala-ke ngokuvuselela-ke ezomnotho. Sikhangele kakhulu kwezentshiwayo, sikhangele ngezokulima, sikhangele ngezamafektali kwesithe senza i-reindustrialization.
Uthe nxa sokuvuselelwe ezomnotho ibandla leli lizalungisisa ukuthi ezemfundo zithuthukiswe labantu abasemajele bathole amathuba okuvota.
Kukakhulu sivele sithi inotho lenxa isivuka besokusenziwana bese sikhangela-ke impilo kahle ikazulu esithi i-social services. Saqakathekisa kakhulu kwezempilakahle ngoba kulapho okuselela khona abantu abaningi bagula kanti-ke abathole ukuncedwa, ikakhulu bona omama abayibo abatshaya imikhuhlane njengesibeletho, imikhuhlane yekhensa yamavele lani behlula nje ukuthola nje esingathi thina i-screening. So sikhangelele kakhulu ukuthi iklinika kube le klinika ngiklinika nge-ward ngoba kulapho abantu abahlezi khona, kodwa kube le ndlela yokuthi umuntu uyathola umtholampilo. Okwesibili, saqathe ezezemfundo. Abantwana okokuqala bahamba imango emide besiya esikolo, bakhona ama-primary, kanti-ke vele kuyafikela lesikolo kungenziwa cebo bani nge ukuthi kwehliswe lokho ngoba zimali zezimuli lemali yelizwe.
Abasakhulayo bamukele ngenjabulo isithembiso sokuthi bazathola imali yokuzithuthukisa njengoba inengi labo lingasebenzi. Omunye wabasakhulayo umnumzana Alfred Zirutwi uthi umbiko lo umnike ithemba.
Ekuthakazeleleyo lapha ku manifesto le ngibone ukuthi ama youth ontanga bazathola ama grants. Ngoku into eqhathekileyo ukuthi bethole imali ukuthi bancedise ezifundweni zabo besiya phambili. Ngokwesibili ukuthakazeleyo ukuthi ontanga bazaphiwa imali ukuthi beziqalisele imisebenzi yezandla, ama projects. So ukuqhathekile njengoba sibona ontanga abalamsebenza abalana imali le izabuya incedise konke lokho ukuthi thuthukise ontanga. Ngiyakuyathabisa kakhulu.
Ukansila Shila Musonda uthi ujabulele ukwethula kwezithembiso lezi ngoba sekuzakwenza bathole amandla okuqhuba imisebenzi yabo lula njengabo kansila.
Ngiyabukele kakhulu nokuyithakazelela ngokuthi imanifesto le ihambe ngendlela, sihambe ngeconstitution, sivela ku any congress esayenzayo. Sesimele sibe le manifesto, sesilayo, sesithakazelele, sesiyemukele. Yo kansila ngiyayemukela because ama office amaningi abese Harare le. So i-division of power ngiyayemukela njengokansila ngokuthi lapha imali ebesenziwa lapha zisuka zeHarare zimele imali zisebenze lapha ama office abelapha. Ngokuthi umuntu uzasuka lapha efuna i-passport so kumele ayimelela ivelele eHarare. So sifuna i-division of power ibe lapha njengokansila.
Unkosikazi Thamani Moyo uthi ugwalo lolu lubavumela ukuthi njengabe sifazane bathole amathuba alingana labesilisa kwezobukhokheli.
Thina njengabo mama bakobulawayo labo mama bonke nje abeZimbabwe yonke imanifesto yethu ebilontshwa namhlanje sijabulele ngoba ikhuluma langamalungelo abomama ukuthi kumele kube le 50-50 kungakhethwa mhlobo ukuthi kumbe ungomama angeke wabusa. So lati siyathaba ukuthi njengabomama imanifesto yethu iyasivumela ukuthi any sikhundla esifuna ukusikhontesta sizazikhontesta.
Okunye okuthenjiswe libandla le-MDCT yikuvuselela ukusebenza kwezitimela, ukuvuselela lokuqondisa ezokwenjiwa kwegolide lokunye, intuthuko emaphandleni, ukuthi uZulu ofuna izindlu enelise ukuzithola, kanye lenhlelo zokuvikela ingozi emgwaqweni. Unkosazana Khuphe uthe kufanele uZulu avotele ibandla lakhe le-MDCT ukuze zonke izithembiso ezikulolu gwalo zifezeke njalo impilo yabantu iguquke.
This manifesto launch is a part of our broader election campaign called Game On or Go campaign as a party going through transformation and deepening.
Ukuvotela ibandla le-MDC ukuvotela inguquko lokuthola impilo engcono. I-manifesto launch le iyingxenye yomkhankaso wethu obanzi obizwa kuthiwa i-Game On. Njengebandla elisaguquka elihlonipha isisekelo salo, sinanzelele ukuthi kulobunzima phambili ikakhulu lokho esingakuqedanga ukukwenza ngokhetho luka-2013.
Uphawu lwebandla le-MDC lalo lutshintshiwe ngoba soluyisandla esivuliweyo kulo mntwana phakathi kwempama kuthi imino yonke iqondile. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Ibandla leZANU-PF libikwa lisithi umcebisi kaMnumzana Mnangagwa, uMnumzana Chris Mutswangwa, nguye osezancintisa kukhetho lokudinga ozamela iNorton edalele ePhalamende kukhetho oluzayo. Wayencintisana layo kodwa wamnqoba kukhetho lwakuqala uMnumzana Langton Mutendereki ubikwa ephumile kulo mncintiswano. UMnumzana Mutswangwa wayethe ukhetho lolu aluqhutshwanga ngemfanelo. Njalo ubikwa esithi uMnumzana Mtendereki uziphumele kukhetho kethuselwanga umuntu. UMnumzana Mtswangwa utshele iStudio 7 ukuthi uzanqoba. UMnumzana Themba Mliswa onguye osaphethe isihlalo seNorton edalele ePhalamende. Ukhetho lwama primaries ebandla lezanu PF luqhutshwa kutsha ezigabeni ezithile zelizwe ngoba abanye besola impumela yakuqala besithi kwakulokuqelibezela. Ukolunye udaba olufanayo omela iHarare West edalele parliamente unkosazana Jesse Majome oyebandla leMDCT elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa uthi usephumile kukhetho oluzayo olokudinga ozancintisa kulesi isigaba imele umanyano MDC Alliance okhokhelwa umnumzana Chamisa ngoba esola indlela uhlelo lolu oluqhutshwa ngayo. Unkosazana Majome uthi ibandla lakhe lilakho ukunqotshwa kukhetho nxa lingalandeli izifiso zabantu. Wasezancintisa iHarare West nguJoanna Matamombe. Ukhetho lwama-primaries eMDCT luyaqhubeka ezigabeni zonke zelizwe njalo abangafuni ukuncintisana bayavumelana bephume kusale oyedwa. Umnumzana Prince Dubeko Spanda weBinga North utshele iStudio 7 ukuthi abayisithupha abakade befuna ukuncintisana laye kulesi sigaba baphumile ngokuthanda okubizwa kuthiwe yi-consensus, kwasala yena yedwa esezancintisa kukhetho oluzayo emele umanyano we-MDC Alliance. Kodwa abanye abanjengomnumzana Daniel Molokele oncintisa eWange Central kumanyano ofanayo ulobe ekhasini lakhe leFacebook ukuthi kakho ophumileyo esigabeni sakhe njalo bavumelane ukuthi bazancintisana bobathathu kuma-primary elections. Kobulawayo kubikwa abameli bedale lePhalamende ababalisa unkosazana Thabita Khumalo loDorcas Sibanda bededele abanye ukuthi bencintise besithi bona sekuzabona ibandla ukuthi lizabanika uphi umsebenzi. Abanye abazancintisa bengayanga kuma-primaries kobulawayo umnumzana David Coltart lomnumzana Kucaca Phulu. Kusenjalo umnumzana Chamisa lamhla ube lomhlangano omkhulu werally eManikaneng lapho atshele abasekeli bakhe ngohambo asanda ukuluthatha eBhilitane. Ugcizelele izithembiso zakhe zokuletha umbuso okhululekileyo lenguquko kwezomnotho enganqoba kukhetho oluzayo.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook bukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook kukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Inkokheli yebandla eliphikisayo eleZimbabwe Democratic Change ZDC ithi isimise imisebenzi yonke yebandla ngemva kokutshona kwalo owalisungulayo njalo bengumkhokheli walo umnumzana Josphat Mongwariri uShewokunze engozini yomgwaqo eSouth Africa ngolwesibili. Umnumzana uShewokunze ubelubhekise elizweni ukuzophawula ibandla lakhe ngokusemthethweni. UMavis Kama usethulela lolu daba ngogcweleyo eseHarare.
Lokhu kuvezwe ngomunye wabasekeli baleli bandla umnumzana Thomas Sibanda emhlanganweni lentatheli izindaba oqhutshelwe emahofisini welinye lababandla aphikisayo ele National Constitutional Assembly elikhokhelwa nguProfessor Love Momaduku. Umnumzana Sibanda uthi enye yenkokheli ebandleni lakhe isikwele South Africa ukuyasiza kumalungiselelo awokuthi umzimba kamnumzana uShekunze ulethwe ekhaya ayengcwatshwa lapho azalwa khona eGuruwe.
Isihlahla sesiganyuliwe sikhonapha thina sesinjengesitimela esingasela khadi. Kodwa into enhle ukuthi isihlahla lesi esiganyuliweyo sizahluma futhi. Thina esiseleyo sizasala siqhubeka phambili. Siqhuba ivision yakhe. Siqhuba konoko abekade efuna ukuthi kwenzakale ebantwaneni beZimbabwe. silandela iconstitution.
Umnumzana Sibanda uthi abajahanga ukudinga oseza likhokhela leli bandla njalo bazalandela iziqondiso ezilotshwe kusisekelo sombuso sebandla ukwenza lokho ngemva kokungcwatshwa kukamufi.
Silibandla eliqoqekileyo elikhokhelelwa nguNkulunkulu, silibandla elilenhlanganiso yabantu abesaba uNkulunkulu abalobuntu. Yikho njengoba bengithe mina lamhlanje bekufanele ngabe siyalontsha iphathi yethu, kodwa asisena kukwenza lokho, asisena kuyilontsha iphathi yethu. Sesikhangelelene le nhlupho le ewele abantwana beZimbabwe, esiweleyo thina silibandla imuli yabo usho ukuze.
Wengeze wathi uhlelo lokukhetha ozakhokhela leli bandla luzakwaziswa esebekiwe umnumzana uShewu Khunze.
Sikhangelele nokuthi kuqhutshekwe ayibekwa, kuthi ngemva kokubekwa kwakhe sizohlala phansi senze imini Congress lapho esiyadinga khona umkhokheli ozathatha indawo yakhe, guided by our constitution. What is in the constitution is what we are going to follow. Asixokozeli, we are not in a hurry for anything. We are going to wait and give a decent burial to our honorable, a visionary man who has left us behind.
Abebandla leZDC bakhuthaza abafisa ukusiza ngayo yonke indlela ukuba bakhululekile bencedise ukwenzela ukuthi lumngcwabo uqhutshwe kuhle. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Abantwana besikolo endaweni ezilabalweli bokholo lwesiMuslim abedlulisa amalawulo ole Boko Haram sebebuyela ezikolo lanxa ababalisi ababalekela udlakela belokhu bengakaphenduki. Uhulumende ukhuthaze ababalisi laba ukuthi bephenduke, njalo inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kanye labebutho yibo ababafundisayo okwamanje. Ukuziphetha ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, sokufe abantu abalichumi lantathu phakathi kokulwisana phakathi kwebutho leSomalia elisekela izakhamizi labalwi be-Al-Shabaab abakade behlomile. I-Al-Shabaab ibizama ukuthi abantu emaphandleni esigabeni seHilafoli bebhadale imithelo ngezifuyo zabo. Uhulumende ubika esekela izakhamizi zemaphandleni esigabeni seHiran. Abesifazana abalichumi lambili abahlala esiqontini senyandeni phansi kwenduna uMasuku eGwanda sebeqoqene ukuze basungule ibhizimusi lokufuya inkukhu zemakhaya. Omama laba bayazakhela izilugu zenkukhu njalo bazenzele imisebenzi evame ukwenziwa ngabesilisa efana lokuvoxa udaka. Bathi bakwenza lokhu ngoba kungumlando wabo kunakekela imuli emakhaya. UAlbert Ncube usipha lolu daba.
Ukhala ipikile fotsholo kuward 5 esigabeni senyandeni lapho mama abaqoqane khona bele njongo yokuthi bazithuthukise bona lemuli zabo ngokufuya inkukhu zekhaya. Abesifazana laba bazakhela ngokwabo isilugu senkukhu bencedisa ngowesilisa oyedwa kanye lenhlanganiso yeMasakane Trust. UNkosazana Sibusisiwe Ndlovu unobhala jikelelo wenhlanganiso yentuthuko njalo uthi bangene bengomama kuphela ngoba kuyibo abathwala bunzima emakhaya.
Esakubonayo ukuthi singene singomama sodwa ukuthi inhlupho eziningi emakhaya zikhangelelane labomama, ngoba lo mntwana noma elambile ubuye khala ebamba isigqoko sikamama, akayebamba ibhulugwe likababa mayekhala. Wonke even lo baba laye noma evele etshwaleni uyabuye buza umama ukuthi kudliwani noma engathenganga lutho. Sase sibone ukuthi ngcono sizithuthukise.
Ugcizelelo wathi njengabafuyi benkukhu abasacathulayo basaludinga ulwazi lokufuya ukuze uhlelo lwabo luphumelele.
Sisadinga usizo olokuthi sincediswe ikakhulu ngokudla kwenkukhu, njalo lenkukhu lemfundiso futhi ukuthi sihambe siye lokho abathi look and learn. Ngoba kwesinye isikhathi ukufunda senza ama workshop awungeke kubambe dzana ukuya ku-look and learn siyabona ukuthi abanye abayenza njalo bakwenza kanjani.
Unkosazana Rose Moyo, umgcini sihlalo wentuthuko, uthi bakhangelela ukuthi bathole imali ezabasize ukuhambiseni abantu ababo ezikolo.
Ezemakhaya lezi kodwa ziyaziya yizwe esalesisiyala. 250 okwakhathesi. Kade ufundiseni abantu abethu lokuthi lathi siziphilise ngemali yabisele. Lokuthi asifisi futhi singazivuya kube zinkukhu eziyase ziphelelelo lapo. Sifisa ukuthi kube yibhizinisi engapheliyo.
Kodwa isibo bonke omama abanelisa ukuthi baziphandele kulesi sigaba. Unkosazana Sophie Mlilo, oleminyaka yokuzala efika phose ekhulu 97, uthi uyaludinga usizo kuhulumende ngoba engesenelisa ukuthi avuke azenzele.
Ngiyenze sengiyintandane. Efisini noba ngihlezi lapho isikhalazo sami kuze singahlangana lo Nkulunkulu. Ukuthi uhulumende nje abe phosela. Okuyimpuku isisikhalazo sami ngoba nangivele nginjangisazi lapho engaya khona abaphathi lohulumende loNkulunkulu amaphilizi ngibengeni ngobana ngiyadliwa emzimbeni kumbe kudla amathambo ukuhamba sokusala emehlweni asabona endlebeni nangefesi.
Ukansila weNyandeni umnumzana Adam Bebe uthi omama bentuthuko baza kuba yisibonelo esihle kwezinye izakhamizi.
Kusuthuthuko kuyaba yisibonakaliso esihle kakhulu ukuthi kubonakala ukuthi omama bayakwanisa ukwenza uludo luphumelele ngoba abanye abantu lapha kulesi sigaba sebejayele ukuthi izinto zalapha ziphumeleli, izinto zalapha ziphumeleli. Kodwa ngalokhana njengobana i-roofing material yena lanti siyithengelwe yi-trust ebathengela amazengo konke laphana bona omama badinga izitina lezihambende bathengelwe yi-trust bona okwabo yikuvuka udaka.
Omama bentuthuko bathi bakhangelela ukuthi baqale ukufuya inkukhu zekhaya kumaviki ambalwa alandelayo njalo bazazithengisela iloba ngubani ozifunayo. Ngimele iStudio 7 eNyandeni, ngingu-Albert Ncube.
Lamlela ntwandwe, lamlela ntwandwe, lamlela mshweshwe, lamlela nampa wafowembula.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Siyalamukela kweziphathelane labesifazane sixoxa lo Nkosazana Bridget Nyoni ohlala eWange olomkakhe osebenza eWange Colliery lapho abathi abaholi khona. Ngomunye wabesifazana abahlezi betshengisela kukhampani yeWange Colliery besithi bafuna omyeni babo bebhadalwe iholo labo ngoba sokuhlale iminyaka emihlanu bengaholi. Siyakwamukela kuhlelo.
Hayi, yabonga. Mina ngithi esikukhalelayo kakhulu eWange sikhalela imali zamadoda ethu. Abantwana bayaxosha esikolo. Sinje so kathesi isikhathi somqando akula izinto ezisithengile ukuthi asithengele abantwana bahamba kuphela isikolo gabala isikathulo gabala amasoksi gabalani ngabantu kuphela funa imali zamadoda ethu isibhedlela sethu esekhoriyahle inkamo yasebenza mina ngingagula ngizahamba esibhedlela efike bengikhangile amaphilisi yimi engithengayo akula drugs engilinikwa abazangitshela ukuthi lokhu nalokhu nalokhu kuyathengiswa ngizayithatha ngapha imali umkami yena engaholi nxa ungela mali iindaba zakho uyafa abanye bayafa lomkhuhlane abanye izinto ezithiyeneyo lokhu nalokhu akula abantu abasizwayo.
Kodwa umkakho lokhu ehamba emsebenzini?
Uyahamba emsebenzini.
Lapho elihlala khona ke
sihlezi ezindlini zekorea.
Kodwa abantu abakade belibona litshengisela bebesithini? Bebelizwisisa?
Kade besizwela, abanye kade bekhala.
Uthini ngalokho sokukhulunywa ngabanye, ikakhulu umphathintambo kahulumende unkosikazi Khakonye, ukuthi mhlawumbe lokhu ngokwezombusazwe bakhona abathi yenzani lokhu?
Sambona ephuma ku-TV ekhuluma andisakhala sathi shwashwa umnisa lo uqinisile umama yini umuntu thina labo esikhona ewangi sihlezi laphana etentini sile 102-3 days sihlezi akula reply esayitolayo wabuya yena umnisa ezo adresa wabuya ebusuku wathiwa simlindile abanye sebelele abanye sebehambile ezo adresani ebusuku abantu sebehambe wafika wasishawuda khona ngale so konke lokhu akukhulumayo uminista konke ngamanga thina ngale wange siyadubeka
sesibuyela lapho emulini yakho yikuphi kahle kahle okuya kulihluphe ukuthi likubhadalele
ama-school fees mina ngingefamily abantwana abayi-5 abantwana abayi-5 abayi-2 abahamba isikolo laba banye laba hhayi kabahambi esibhedlela kubhaliswa abantwana abayi-3 laba banye kababhalwanga esibhedlela unga abangakhula yime ngizibonelayo ngiyadinga imali ngimhambise kwesinye isibhedlela kodwa uyise esebenza kwikhampani khonapho so thina abantu ewange siyakhala sithize uma sebehlulekile bona laba abamama izinto kho kungene behambe bethina bakwanisayo because lathi impilo iyasiwomela mina ngilefemili sengihlulekile ukusapota abantu abami
manje ligcina liyithola ngaphi imali yokuziphilisa umbani olebolekayo ekwazitha kuholwa
mina esegrand singabona ukuthi ngathi umntwana osegula ngiyagada ngihambe ekhaya ngahambe ekhaya ngiyafika ngithiyela umama ngizayongizatela umama ukuthi engincedise ekhaya ngale balashwa mahara and then umama uzangiphelekezela ngale khona ukuthi abantwana bebedle singenza ukuthi ngiyenza ukugada ngihambe ekhaya ngiyongicela kumama ngicela kumabhuluzu kanevukela everyday emsebenzini
sizwile njalo abanye abesifazane ewange besithi abanye babo bagcina sebethengisa umzimba lokho kuye kuya emacansini bebhadalwa ukuze bezuzele imali abanye besehluleka nje ukuthenga ama-pads impahla zokugcika nxa umuntu esesikhathini uyakukubone yini lawe lokho kusenzakala
awu yikho sibili kanye okuyenzakalayo because ubaba uzaphuma ehambe emsebenzini ngizambuza mina awufaka kudliwani angikwazi usasala ubona ukuthi wena uzakubona ngaphi wena umuntu ongumfazi okucileni kuyini uzahamba ngale suhambe erodlesi ukuthola umuntu okukhombisayo ngizakunika $5 wena usoze uyale suvuma ngoba ucaba sucabangeni endlini uthiye kungela kudla so uvele umkhuhlane wange vele we-h I v asoze uswelakale because thina abafazi siyathengisa imizimba yethu yenza ukuthi abantu abethu bezize ukudla
leyoba sibonge uBridget Nyoni ebesixoxalayo kuhlelo oluphathelane labesifazane iqembu lomdlalo wenguqu elebulawayo City linqobe eleShabani Mine nge-2-0 emdlalweni oqhutshelwe enkundleni yeBafferfield Stadium lamhla emini. Intathe izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ndawonye lezinye.
Uhle waqala ngonqoba umqeqetshi omutsha weqembu lebulawayo City uAmin Somapiri njalo abahlohlele iqembu leli ngabathi uSipho Ndlovu kanye loToto Banda. Limpumela ikhuphule inani lemiklomelo elilayo la kumiklomelo elichumi ikanti likhuphuke lasengalanini yemiklomelo la endaweni yechumi lanye. USomapiri utshayele ihlombe abafana bakhe ngokunqoba abakwenzileyo.
That was a very good performance. I wasn't expecting.
Bengingakhangelelanga ukuba singadlala ngendlela esidlale ngayo njalo angilawo amaningi phezu komdlalo wanamhlanje. Ngaphandle kokuba abafana badlale kuhle okusesemqoka okwamanje ngumdlalo wethu olandelayo esiyawudlala leqembu lengeza
kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu leyada libe ngujikelo bhanqa 0-0 leqembu le-Highlanders emdlalweni odlalelwe enkundleni ye-National Sports Stadium iqembu le-FC Platinum libe ngujikelo bhanqa 0-0 le-Triangle emdlalweni oqhutshelwe enkundleni yemandaba iqembu le-ZPC Kariba libe ngujikelo bhanqa 1-1 lele-Mtare City Rovers ngasenyamunga kutele Harare City litshayele Nigroud nge-1-0 emdlalweni obusenkundleni yerufaro imidlalo yeviki lechumi lanye kusigaba sekasilaka Premier Soccer League iqhubekela phambili kusasa njalo amaqembu azadlala ngokulandelayo iqembu leCapes United lizangqikelana lelenkezi Platinum Stars enkundleni yeNational Sports Stadium. Iqembu leChapungu lizemukele leChicken Inn ngaseAsgard. Iqembu leBlack Rhinos lizadlale leHerentals ngaseRofaro. Kuthi iqembu leBulawayo Chiefs lizemukela iqembu leDynamos ngaseBarber Field. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.